o e indebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 17 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Emmerson Mnangagwa sehlele ilanga ukuza kwenziwa ngalo ukhetho lokudinga umeli weMangwe leGlenview South edale lePhalamende ngemva kokutshona kwababemela lezi zigaba. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokuthabalala komnotho. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball lijabulise abaningi izolo ngemva kokubhaxabula eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlele umhlaka 7 kumpandula ukuthi abe lilanga lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lokudinga umeli wesigaba seMangwe leseGlenview South edale lePhalamende. Isigaba seMangwe sisele singelameli ngemva kokutshona kukamnumzana obedingwa Mguni, yena oyelilunga leZANU-PF, kwathi iGlenview South layo isele ingelameli ngemva kokufa kukankosikazi Vimba Itswankirai Java owebandla le-MDC. Ababili laba babhubhe ngenyanga edluleyo. Umguni waqaleka esePhalamende wayatshonela esibhedlela. Unkosikazi Tswankirai Java yena ukhulelwe ngamanxeba awathola engozini yemota eKwekwe ngoNkwenkwezi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokukhuphuka mahlayana kwentengo yesitolo lo kungakhwezwa kweholo lezisebenzi. Omunye wabaqoqa lolu hlelo umnumzana Josephat Mzacangulube ulobele amapholisa ewazisa ngenyathelo leli. UChris Kande weStudio 7 uxoxele uNgulube yena othi bazabuthana bucwadlana lesithombe sikamoyi umnumzana Joshua Nkomo.
Siyatshengisela koBulawayo esikubiza sithi citizen demonstration, sitshengisela inhlupho esilazo, ama-problems esilazo njengabantu bezimbabwe, kodwa sitshengisela sikoBulawayo.
Ngeziphi ezinye inhlanganiso ezikhona ekutshengiseleni lokho?
Hayi, inhlanganiso ngise zonke nje ezikhona ezijale ukulwela amalungelo abantu nje lokuningi-ningi. Labafundi bemakolishi ngibanxusile ukutshengisa lokho ayisikho kukaJoshua Mzacangulube kodwa ngokwabantu bonke. Kodwa ukuze lutho lufezeke kufuze kube lo muntu olukhokhela ephambili ekutshengiseleni ukuze kube le substance entweni yakhona. Abantu bezimbabwe ngakathi esiningi sesebelokwesaba kakhulu. Iyabiza i-demonstration, akula ngitsho lo muntu ohamba uthi uzaqala mbani. So mina njengomuntu olwela amalungelo abantu ngijhile ukuthi hayi, mina lokhu kutshengisela ngizakhokhela ngiphambili. Abantu kababuye bazabuya bazokutho ama-solidarity, bazokutho okubahluphayo engatsho ngathi bazabala esingathi ngama-solidarity speeches abo. Inhlanganiso ezijeneyo sesifikile esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo besitsho lokuthi njalo sikwenza kade sithi sifuna ukutshengiselela sinika ihulumende esikufisayo ukuthi kwenze, ngoba leyi demonstration ayisiyo yokulwa lo hulumende, yokutshengisela ukuthi thina sifuna lokhu nalokhu. Lokhu kuphanyaswa yikhulumente, hulumende lapho uyaphambana sicela uyenze. So nxa engasalalelanga yikho lapho esizabiza khona i-demonstration yokuthi sesizohlala edorobheni singazuki, aze alalele ayenze khona okho esikucelayo.
Siyabona ukubana wahambisa isicelo emapholiseni, bathini bona amapholisa, bakuphendula na?
Amapholisa angiphendule ngefoni engingakutho, ngoba bengihambile fuze sihlangane izolo. Basebesithi hayi, incwadi eyoku-acknowledge i-demonstration isikhona. Bengiphandle kwedolobho ngisenzokunye, angisafinyelanga ukuthi hambe ngiyithatha leyo ncwadi. Kodwa into eqakathekile lamaloya kumagqwetha ami engiwazisileyo ngomthetho la lendlela endlala ngisenza ngayo incwadi nxa ngibhala ibhala kuthiwa notification letter ayibhala kuthiwa clearing letter so kwabuze ukuthi hayi sikuzwile lokho okukhulumile Inspector Nyathi uPDIO laphana e-Central District Southern Building uthi hayi sizwile isibonile incwadi yakho sifisa nje ukuthi sibe kwazi ukuthi uzahamba njani sibe le-ID ngase ngikhuluma la ecingweni ukuthi hayi sisukela ko-hyper laphana esihlahleni laphana ekhoneni ekhoneni labo Jovambayiwa yikho siyasukela khona ngo-12 o'clock abantu bahlangana khona ngo-12 o'clock sibe sesi-walker edorobheni sihamba ngebhetshi tepo siyathena ku-5 Avenue singena siyajoyina umqabuko siqansa sisiye esithombeni sikankomo lapho kuzakhulunywa khona ama-solidarity speeches khona
abantu abesabi na ubona ungani baza buya ngobuningi
abantu bangangabuyi ngobuningi ngoba abantu bayesaba njengoba yabona abakhulu belizwe behlala besithi balungise inswazi ezilesawuti ukuthi bakarabha abantu so abantu balokwesaba kakhulu kodwa into enkulu engiyifisayo kubona laba abangabe buyile baluthwane bebaningi yikuthi umlayezelo esikulayezelayo kusitshengiselo sethu umlayezelo esikulayezela uhulumende uyefika isiqoqa sendaba yokuthi umbiko uyefika kuhulumende uyefika kupresident uyefika kuzigaba zegovernment ukuthi abantu bakhala ngalokhu lalokhu yikho esikhala kakhulu ngoba siza kuthola kukhona pa-PA system ekubhoteni kwethu sikhuluma ukuthi abantu lingesabi amandla akini bantu ezandleni zenu nxa lihlala sisaba ukuthi lingene emgwaqweni kuyafana lakathi esibhedlela kulamithi ungagula uyafa so ongayisikufa ikuphi
umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngomunye wabaqoqa ukutshengisela kwezakhamizi zakobulawayo namuhla ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Ikomiti yePhalamende ebona ngezamafutha ezimota lamandla kaGetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi kayiboni amanyathelo amenyezelwe nguhulumende izolo senelisa ukuqeda udubo lokusilela kwephetulo ledizili okuqhubekayo elizweni. Idale lekhabinethi lazise ukuthi uhulumende usezathatha amanyathelo okwenqabela inkohlakalo emagalajini. Lengezelathi uza kwenqabela osomagalaji ukuthengisa amafutha emkambo wensitha abuye njalo ababambe ngamandla ukuthi bamukele impatalo yama-electronic payments. Kustanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo wekomiti le umnumzana Joel Gabuza.
Inkinga esilayo what is happening kugovernment ukuthi baphonga ukukhuluma nje ukuthi nje bephonga ukukhohlisa abantu. Inkalakatha yokuthi ifield yangikhona ayikho. Imonitor, uyamonitor into engekho, uyakumonitor niyona ifield ingekho. Ungakhangela nje kumagarages nesilezi moto. Uyafika ukuthi igarage leselenyanga lingakarisivi ifield, bayabemonitor IP yakhona yoningekho. Ngakuthi esiye emkambeni omnyama isikhathi esiningi uyabulanda okuyi-5 liters maybe usushodelwe ifield yakuphelela endleleni ulanda i-5 liters ulanda i-2 liters amboni ukuthi emkambeni omnyama yiko kuyakhona amafutha vele awakho bona abawathengisa emkambo emnyama bebeyabezithengela i-20 liters 100 liters but amafutha awakho elizweni amagaraji amaningi awala mafutha so lapha nxa kuyikuthi ayatholakala kugaraji elilodwa wonke umuntu uhlehambe khonapho ehlekela amafutha
lagcina livumelaneni lo phathintambo obona ngalolu gatsha
angithi wasithembisa ukuthi kathi esikhathi esiyabe siyelungisile but akalungi lutho ngoba uyabona i-challenge esilayo ngendaba yamafutha awusoze ukuthenga amafutha ne-foreign currency e-Kuwait kumbe i-Iran kumbe lapha vela khona ngoba ufuna i-foreign currency ubuyela phezimbabwe wadingise ngebhondi usuyathenga amafutha abe sefuna i-foreign currency vele i-foreign currency anti bayalisile ukuthi ayisafunakali kalakade ukuthi ugovernment nje kaphuma egcekeni esitshele ukuthi ibhondi leyi ayisebenzi ayithengi mafutha because i-government kala mali
ikhabhinethi lenjalo ivumelene ukuthi kufanele abavakatshela indawo zokuzithokozisa endaweni ezinjengabo Victoria Falls abawetela bebhadale ngemali yakwamanye amazwe
ye kodwa inkalakatha yokuthi phela nxa kuyikuthi kuzovumela imali ezimbili zingene angikwazi ukuthi u-advise ugovernment mani ngezomeconomy. Nxa uyavakatshela indawo vele ama-tourists bebabhadala nge-foreign currency, yet esiyazi babuya bele mali zabo ze-foreign currency, babhadale nge-foreign currency. But i-challenge ukuthi yoni hotela izayithatha ini foreign currency iyise ugovernment, kona ugovernment emabhenki ungathembakali ukuthi imali ungayishiya uzayithola ikhona. So it's not an issue, i-issue ye-confidence, ukuthembeka abantu ukuthi belethe imali ebhenki ukuthi kuthembeke, ebhenki ithembeke layo ugovernment. Kanti silahlekele izimali abantu bokuthi ano wonke ama-nostro account selamali ozayizuza, abantu balahlekele izimali ukuthi uyakuhlazezela ukuthi ukuyisele lapho imali edliwa khona futhi.
Umnumzana Joel Gabuza ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ekhangelane lezamafutha ezimota kanye lamandla kagetsi ePortfolio Committee on Energy and Power Development. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende senqolonge umeli wakwelebhilithane ukuthi azechasisa ngokutshaywa lokuyangiswa kwamalunga equla likamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Omnumzana Sibusiso Moyo yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilithane ngeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende uzakwazisa namuhla ukuthi usengezelele iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso esinganani. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngibona uChamisa urongo mayezothi abantu bangene emgwaqweni batshengisele, ngoba yena ufuna ukubulalisa abantu. Abakhathali ngokuthi abantu bafe, uyazi abantu bangadoyidoya lana badutshulwa bafe, yena akumu-afekthi indawo. Njalo ufuna abantu bamlwele impi yakhe ukuthi yena abe yi-president. Akasuke nje lo ahambe nje liyayilusa inkomo zakibo le. Abantu into abayifunayo bafuna uhulumente ozokwazi ukuthi abasize, cause manje kunje abatsha bonke laba abazamayo ukuthi baphile sabaphila ngokuthengisa-ke emgwaqweni. Kodwa-ke uhulumende ubabhekela phansi, ngoba nanku bayaxoshwa benziwa nje, imali yangikhona ayithengi kafana nje. Kodwa mina into engitsho ukuthi yena lo Chamisa lo naye lumnankakho, abahlale phansi bonke nje ama-political parties, bahlale phansi bakhulumisane, kube lesinqumo esisodwa esithathwayo. Cause yena uChamisa ne-ZANU-P F mina ngibona banekhandike bonke baguqile ngaphansi ukuncenga khona ngale ngase-Britain. So bonke nje i-Britain asakwazi ukuthi ibe bani isize kuphi. So bonke nje mina ngibona ngathi nje hhayi bayenza into njengelangqondo nje, bonke bayafana nje. Besithembile ukuthi maybe izinto zizalunga, ngoba kade ngena-ke lo mna kakwakwangani ukuba ngcono, kodwa nako kuba wese, ngoba laye akacabangeli bantu, ucabangeli itafula lakhe nje kuphela. Aliba yena uyahola la mabhondi lawo kumbe kuthiwa ama-RTF, aliba uyakubona ukuthi ayisebenzi imali.
Sanibonani basakazi abahle. Mina nginxube ngisendaweni yaseGoli. Ngifisa ukudlulisa kubalaleli ikakhulu ezweni lokuzalwa eZimbabwe, ikakhulu eMathebeleland. Ngithi abantu basesindebeleni kathesi sokuyisikhathi sokuthi bavuselele amasiko abo, beyaziwe ngamasiko abo aqhuba kahle. Izinduna zihlukane nokuyenza imisebenzi yabohulumende, ziyenza umsebenzi ofunwa ngabantu, bevuselele amasiko wonke akhona ayevele senziwa la kudala. Kathesi sizwe sivubhuqwabhuqwa indlala, izulu alisani, kodwa bona abadala abakhona okwamanje bayakwazi ukuthi khona empilweni kwakuthi makusokunje kwenziweni. Ngicela mpela abantu bakabesukumele yonke lento leyo, kathi silizwe kalibuseki, ilizwe liphethwe ngabantu abangekho rayithi, ilizwe selibonakala selingathi lisezandleni zamasosha, abantu bayahlukunyezwa yonke into. Sizwe sikamzilikazi, sizwe sikamthwakazi, sonke sisukumane livuseleli amasiko enu, ilizwe likuzokwazi ukubuya ezandleni zabantu abalungileyo. Yonke into eyayisenziwa kudala kubikwa kusiya ezintabeni ezindelele kusiwa kuphi kuphi, sukumani bantu bakithi liyenze okwakusenziwa. Lithuma abantu abaqondileyo, lingathumi noma umbani. Thuma abantu abafaneleyo, libabone ukuthi bafanele ukungena entabeni. Yenze isintu sibe yisintu, isizwe isizwe ngamasiko aso. Kati abahlaleleni abantu abakhona kathi sikakhulu emathebeleni, mathebeleni south kakhulu lapho endabuka khona endaweni yaseplumtree, akuyenziwa lutho ngezinto zesintu. Angazi ukuthi sokwathini ebantwini, kodwa abantu abadala bakhona sibabhekileyo ukuthi ngabe yibo abayakwenza. Akuzama ukuthi abantu basukume, mhlawumbe isizwe singaba loxolo, kuke ilizwe like libuseke, ilizwe like lilunge, ilizwe libusekele ezandleni zabanikazi. Ngoba kumanje nje siyabona ilizwe liphethwe ngabantu abangasobanikazi belizwe, abantu abangakhethwanga ngabantu, bathatha ilizwe besebenzisa amandla abo akuba ngokuhulumende ukuhlukumeza abantu lokuhlukumeza umphakathi. Ukuze kuphele konke lokhu, isizwe asibuyele emasikweni, asizivuselele amasiko. Ngiyabonga.
Eqinisweni ukuthi vele eZimbabwe kusela qiniso. Labona labo mama bangabe bekhethiwe bona labo bazathi sebeqedile ukusetshisisa ngecorruption ekhona eZimbabwe. Manje amasela akhona wona lawo ngawezanu vele, njalo futhi bakhethwe yiyo iZanu. Bangabaqamba na obhrulu babo? Labona labo abakhethiweyo futhi bengamasela, awuboni ukuthi kudlalwa ngabantu? Kuyafanana layena liyana i-commission eyayikhethiwe kuqala ukuthi izocubulungula ngokudutshulwa kwabantu oka-1 August. Anti awona ukuthi kwafanana lakathesi ukuthi bathi beqedile azange betshela abantu. Lamhla sikwazi besebahamba mba bakahambi, sebaqeda kumba bakaqedi, akuzange kutshelwe umuntu.
Linjani basakazi abahle? Amagetsi asithwalise nzima, sabe sifisa ukungena kuhlelo kodwa amagetsi asuke asihambile, namafoni acitshe. Situation la inzima ngapha ekhaya, okunye siyabe singasakwazi vele ukuthi senze. Kulokhu okudemonstrate-a lokhu kunzima ngoba kufisa kufuna abantu baphakathi kohlupho, kodwa akaselaqiniso lakho osiye kwaziyo ikusasa leZimbabwe, ngoba yayisesihlukuluzeke kakhulu ukuthi abantu bangathi bayenzini sobephelelwe ngumphako nje. Sokuphonga ukukhangelwa kuphela ukuthi hhayi, mhlawumbe inkosi iza kusilamulela isikhathi sayo.
Kebe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese umkhokheli webutho lakwele Myanmar lezinye iziphathamandla izijeziso zenotho phezu kokubulawa kwabokholo lwesiRohingya Muslims kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu kwele Sudan bathi ibutho kanye labamela amabandla aphikisayo kunkulumo zokubumba urhulumende wenkazatho kumele bavumele abesifazana ukuthi baphatheke labo kulolu hlelo. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla, siphatha udaba lwedale leCongress elivote lichothoza amazwi kamongameli Donald Trump izolo. Awukuthi amalunga aleli dale amane awebandla eliphikisayo elamademokrasi ansundu kumele abuyele emazweni awo omdabu nxa esola ukwenzakalayo eMelika. Idale leCongress lisole amazwi kaTrump lalisithi agcwele inzondo njalo atshotshozela ukukhethana ngemihlobo. Abavote bevumelana lalokhu ngabebandla lamaDemocrats labebandla lamaRepublicans abane kuphela. Sixoxele umgcinisihlalo weMDC eMelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Ngokubona kwami uTrump vele uracist and into ayisebenzisayo even ngokhetho luka-2016 ukuthi azawine wangena ngazo indaba zona lezi ze-immigration lokuthuka abantu abangasizizalwa zalapho. So mina ngibona ukuthi uselungiselela icampaign eyokhetho lwa-next year and usegruma abasekeli bakhe ukuthi bahle bavele bangene kumodi le ababekiyo ngesikhathi sika-2016 election, ngoba I think ubona kuyiyo i-winning formula ukuthi aphile to abantu bakibo ababeliva ekuthini bona bangcono kulabantu abansundu nabanye abavela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lephalamende awebandla lama-Republicans okulibandla likaTrump kungani engafuni ukumsola phezu kwamazwi akhe la? Bayamesaba kumbe bavumelana lembono yakhe?
Angiboni ukuthi bavumelana lembono yakhe. Engibonayo nje ukuthi abalaqiniso labantu bama-constituents abo ababarepresentayo ukuthi mhlawumbe if bangaphikisana loTrump bangagcina bedliwa kukhetho oluzayo luka-2028. So ngibona mina kuyinto e-survival ukuthi either bavumelane naye uTrump ngoba bengaphikisana naye kungenzeka ukuthi badliwe kukhetho oluzayo lolu, and therefore bazame uku-avoid-a khona lokho. That's why ubona bengakwanisi ukuthi basho baphumela egcekeni ukubana into yabo enketabetshabe le abavumelani layo.
Kulo cwaningo olwenziwe yinhlanganiso ye-Reuters ngemva kwamazwi kaTrump eveza ukuthi uselosekelo oluningi kakhulu kubandla lama-Republicans ngemva kokwethula amazwi la, ungathini ngalokho?
Kuyakhombisa ukuthi vele abantu abasupporta ama-Republican from kudala bavele bengabantu aba-racist, ngoba angiboni ukuthi bangasupportana loTrump ngandlela bani if bengakholelwa ezintweni azishoyo esizibonayo ukuthi zi-racist. Ngoba and ma ukubhekisisa ukhangelisisa laba bantu athi kumele babuyele lapho abazalelwe khona, abavela khona, abathathu bakhona ngabantu abazalelwe la, and ngoyi-one nje ngumunye nje kuphela owazalelwa elizweni laseSudan wakhulela lapha kodwa laba abanye abathathu bavele bazalelwe lapha bengama-American. So ukuthi uTrump athi khona babuyele kumazwe abo just on the fact yokuthi akusiwo mangisi owabelungu ukhombisa yona i-racism lesizwayo eyenza ukuthi kuze kube le vote ephalamente namhlanje.
Ubona kumsebenzela kuhle kukhetho oluzayo?
Well, njengoba kwamsebenzela kuhle kukhetho luka-2016 even though engazange awine i-majority, but kwamsebenzela kucollege, ku-electoral college, ngoba nanku nguye ongu-president. Kodwa angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020 ngoba I think abantu abaningi abangazange bavote ngalesa sikhathi, especially kulezo ndawo lapho athola khona ama-electoral college votes amenza ukuthi abe ngu-president, I think this time around sebebonile ukuthi lo muntu uyingozi for ilizwe le-America and therefore sokumele akhitshwe. So angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC khonapha eMelika. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga linqobe eleBarbados nge-66-41 emdlalweni we-Netball World Cup odlalelwe eLiverpool kwelePilitane izolo. EleZimbabwe selizanqikilana leleMalawi ngolwesine.
Wona ntsimbiyeza ubani benga tshintsha mabubesi Dembe. Wona ntsimbiyeza ubani benga tshintsha mabubesi
Siqhubeke ezekuseni ngokukhothamela iqhawe lezomculo elidume emhlabeni wonke jikelele uJohnny Clegg. Yena obhubhele emzini wakhe kwele South Africa izolo eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lasithupha 66. UClegg udliwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wake wahlala eZimbabwe isayiRhodesia esalusana ngoba unina wayeyisizalwane seZimbabwe. UClegg ube ngumuntu omhlophe kodwa ubehlabela kakhulu ngesiZulu okwenze wathandwa kakhulu kusukela kudala ngesikhathi esacathula lapho ayehlabela khona echotoza umbuso wabelungu owawuncindezela abansundu kwele South Africa owe-apartheid. Wahlabela lamaqembu awasungulayo athi elijulukale lesavuka. Ingoma zakhe ezihamba phambili zigoqela le ethi Impi.
Impi, konathi mpiyeza, bobani bema tinta mabobesi.
Kulale njalo ethi
Hasimbo nanga.
Njengomlandeli wenguqo mina ngizahlala ngimkhumbula ngale ethi ibhola lethu
ithikiti esandleni ma isibukeli zonke zakithi
sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe kwaba kwenu sithi alwehlanga lungehlanga
sizoqeda zonke izinkulumo wesibukeli zonke zakithi Sibuzo bani bengathi bona lethu lapha sihlangana khona bazokhala abantu Sibuzo bani bengathi bona lethu lapha sihlangana khona bazotelingani Sibuzo bani Sibuzo bani ngathinta thina Ubani ongathinta thina Sishunge bola webafana Ubani ongathinta thina Sishunge bola webafana Singathi ukukhahlela kanani
Siyalivingelela emakhaya siyalibulisa lesithelivuka njani siqhibake uhlelo sikhothamela iqhawe wezomculo uJohnny Clegg siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook Agulo JT Junior atube utwena siyavuka nkomo noma kuku ntombi ngwenya uthi wena good morning umncuncu laye uthi morning livuka njani sihlobo kutsho uthemba nzima silethemba gift utwena linjani baba nkomo hayi ngisiphilele sihlobo sami amalisi ndlovu utwena livuka njani Maphosa Jason utwena morning msakazi Junior Dube utwena badlale kuhle kakhulu sibafisela okuhle kodwa emdlalweni wabo olandelayo uJT lo
bani sibona lethu
Namo si hlangana khona bazokala abantu angazo Protis wamse melan lapha bese ngihlabela lami lo Johnny Clegg esiqhubela ke uhlelo ngaleyo nkoma sithi makalale ngokuthula ukusiphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili umongameli Mnangagwa uthi by-election yemangwe le Glenview South ziza kwenziwa mhla ka 7 ngoSeptemba kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 olivalelisayo ngontungamili Nkomo asibheni sonke njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye kusasa.